lawe uyazibonela ukuthi abantu ekhaya sebedubekile and amapolisa ma kungela crisis. Why do we have police officers, soldiers, lama CIO emgwaqweni all over the country when they are supposed to be in the barracks? Ma kungela crisis, why kulama curfews? Yoni COVID ingabulala abantu abaningi in our country as in other countries. So lay twice smoking mirrors abayikhulumayo unangakho ukuthi akula crisis eZimbabwe. So siyathemba ukuthi iSADC njoba sebethumezela a delegation from South Africa elomagushule sizabona a change in the way that we deal with our crisis.
Umnangagwa uthi buyani kuPollard lize khulumisana laye.
Indaba le ePollard vele uPresident Chamisa leMDC Alliance sakhuluma ukuthi makungela independent convener noma ama issues aqakathekileyo aye legitimacy angekho then ilihlupho lona lelo. Indaba yokuthi amaZimbabweans singakwanisa ukusolva indaba le is not a problem, but thina sithi I think MTC has been clear from the beginning, kumele siletha ama issues thina lati esiwabonayo ukuthi ahlupha uZulu lonke jikelele. Lokho kokuthi bayaconvena i-conference ePollard iZANU-PF lomnangagwa babe ngu-referee lo convener, vele akusebenzi lokho. Singabuyela emuva siyabona ukuthi ilizwe lethu libe le-independence, kwaba le an independent convener eLancaster eyayiroy yayiplaywa ngama-British khonapho, thina labo Smith iZANU-PF leZipra khonapho zikhona. So that's what we are saying ukuthi thina njenge-MDCA asiyalo ukuparticipate ukuthi uZulu jikelele abe lenhlala kahle, but illegitimacy lokuba le rule of law, lokuba le electoral reforms, lama human rights reforms onke onalawo gekho kuleyo Pollard.